Kusasa ngomgqibelo amakhansela abumba inkokheli yenhlanganiso yezifa akhangelelwe ukungena umhlangano oqakathekileyo esigodleni iHarare. Emhlanganweni lo kulapho kuzavela khona ukuba umongameli wenhlanganiso yezifa uCuthbert Dube kanye labanye bakhe bazaqhubekela phambili bekhokhela linhlanganiso loba hatshi, njengoba amakhansela eke azama ukubatshayisa unyawo esikhathini esedlileyo basinda sekungenele inhlanganiso yeFIFA. Isiphathamandla senhlanganiso yezifa uJonathan Mashingaitse ubikwa eke wazama ukuba ecele kwinhlanganiso yeFIFA ukuba lomhlangano udluliselwe phambili, kodwa limizamo kayiphumelelanga. UMashingaitse loDube basolwa ngamakhansela amele izigaba ezihlukeneyo zelizwe leZimbabwe ngendlela abaphethe ngayo umdlalo wenguqu elizweni. Njengoba sikhuluma kunje, ilizwe laxotshwa ukuphatheka komkhankaso wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba. Umphathintambo wezemidlalo lokuzilibazisa uMakhosini Hlongwane ukhangelelwe ukungena lomhlangano ozangenwa njalo langabameli beFIFA kulomhlubo lwezwekazi leAfrika. Kusenjalo, uHlongwane uphathise iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu ukuba liyedlala neqembu elimela ilizwe leCameroon kusasa kumkhankaso wokudinga amaqembu azaphatheka komncintiswano wama-Olympics ngomnyaka ozayo. Leli qembu beselisengozini yokwehluleka ukuphapha liye eCameroon, kwathi inkokheli zomdlalo wenguqu kucele labesifazane selikhalaze kuHlongwane. Umphathintambo lo wagijigijima wahlanganisa izimali, njalo leli qembu lisuke namhla ekuseni lilubhekise eCameroon. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu, umncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup ungena kusigaba se-semifinal kusasa enkundleni eMandaba, lapho iqembu leHarare City lizadibana khona leZPC Caraiba, ukuthi ngensonto iqembu leDynamos lizadlala leChapmungu khona njalo enkundleni eMandaba. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi kusasa lizadibana leqembu lePakistan emdlalweni wesibili wohlobo lwe-1D International enkundleni yeHarare Sports Club. Iqembu leZimbabwe linqotshwe emdlalweni wokuqala ngamaruns alikhulu lamashumi amathathu lanye 131 ngolwesine, njalo kuzamele livikele ukunqotshwa kusasa ngoba lingadliwa kuyabe sokusitsho ukuba impumela yomdlalo wokugcina phakathi kwalawa maqembu iyabe ingasaqakathekanga ngoba iPakistan iyabe isinqobe kumidlalo emibili phakathi kwemithathu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.